uzathandwa baba yakhunjulwe labo abangamaziyo kumbe labo abebefihla ngaphansi kwetafula lakhe besebenzisa amandla akhe besebenzisa isikhundla sakhe ukuthi bazikhukhumeze bazinothise baziphilise labo abathiyele amangcwaba abathiyele izintandane abathiye endlaleni abanyithe impilo ezweni bazafisa lokuthi ngabe uyavuka ukwenzela ukuthi afekutsha ngobuhlungu langamanxeba abathiyele bona emhlabeni ngoba umuntu obahlukumezileyo obabuleleyo abantu emhlabeni
abakwamanye amazwe bayakuzisisa yini nxa abantu bezimbabwe bekhonona ngokuthi umgabe wayelodlame engumuntu omubi owabulala abantu abaningi
hayi abakuzisisi baba ngoba nabona ngithi bebelalela ama-slogan akhe lapho ekhuluma nge-Afrika belalela izipichi zakhe ethuka belungu bembona kubomabona kude eklabalala ekhuluma efunga ezenza inkokheli baba kodwa ke laba ababengaphansi kombuso wakhe ikakhulu abantu bakithi abesindebeleni lalaba ababelandela ibandla le-MDC ngo-2008 laba babesemathebeleleni lase-Midlands ngama-1980s bayamazi ukuthi ngumuntu onjani lokuthi izenzo zakhe zime kanjani yibo abantu abakwaziyo ukuthi ube ngu-diabolo emhlabeni uthi izintandane uthi abafelokazi amaqembu akhe abewathuma ebethisa imizi yabantu bedlengulo mama bebulala amadoda kutiwa bakukhumbula khonokho abantu bakithi bakwazi amanxeba akhona lokho belawo ngakho abakwamanye amazwe konke lokho abazange bebekwazi kodwa kukhona besazobakwazi ngoba zizaphuma izincwadi le mbali izalandwa ngeqiniso ukuthi kanti wayevele ngubani labanye abakhe abephila labo abesebenza labo njengoba sehambile bakhona abazazigeza ngokukhuluma amaqiniso angaphakathi ukuthi kwenzakala lokhu kwabulawa abani wabulawa kanje kanje kuyenzakala lokhu sesikubonile kwamanye amazwe
Abantu abaningi abansundu emhlabeni jikelele bayamthanda uMgabe bayamncoma njalo ngokuhluthunela abelungu umhlabathi. Ubona leyo isiba imbali yakhe ezagxila yini emehlweni omhlaba kukhohlakale ngale imbali yakhe embi eyokubulala.
Hayi, boni ngani igama elihle alenzayo ngalokho ayekwenza ebukwa ngabantu abangamaziyo liza kuya ngesikhathi liphephuke ngobana iqiniso liqinile njalo lijulile okwedlula amanga baba azakhunjulwa ngakho ngokuhamba kweminyaka yibuba benzileyo.